sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 13 Nhlolanja 2017 ngu Chris Gande.
Lontu ngamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Okwamakhiwa khona kuyana sokuphezwa kwamakhiwa ababekwenzile kithi. Yiko thina sifuna compensation. Sifuna konke imfanelo zethu lapha. Sidilizele imizi, akusela mizi, kuqanyile ingcingo zamasimu. Lapha okumele silime khona kasikho sihlezi sigoqizandla. Singabantwana bezibaba.
Idale likamantshi ekhezi lilahla icala lezakhamizi ezadilizelwa imizi zathathelwa la masimu ezibotshwe ezitshengisela enkambeni yamapholisa emaphisa.
Kuyadanisa ukuthi ngemva kweminyaka eyi-37 eZimbabwe wathola uzibuse, silokhu singelawo ama-community radio stations eZimbabwe ngenxa yokuthi uhulumende ka-Robert Mugabe uyesaba ukuthi abantu bangathola ama-community radio stations mhlawumbe abasoze bebavotele.
EleZimbabwe limanyene lamazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa imisebenzi yokusakaza ele World Radio Day, uZulu ekhuthaza ukuvunyelwa kokusungulwa kwemisakazo yezabelo ama-community radio stations.
Abatholakale belecala lokungenisa ngudlu abantwana kanye labesifazana kwele Botswana besiya kwele South Africa bagwetshelwa ukutshaywa ngemvubu emhlane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Idale likamantshi ekhezi lamhlanje lilahle icala lezakhamizi ezingamachumi amabili lasithupha ezadilizelwa imizi zathathelwa njalo lamasimu ezibotshwe ezitshengisela enkambeni yamapholisa emaphisa ngomnyaka odluleyo ngoba bungekho ubufakazi obuveza sobala ukuthi zatshengisela ngaphandle komthetho. Kubika uNompumelelo Moyo.
Umantshi wekhezi umnumzana Jimmy Ntonga uthi izakhamizi azilacala elazidalayo ngokutshengisela kazikhululwe. Untonga uthi ubufakazi obuthulwe edale abukhombisi ukuba izibotshwa zatshengisela okungekho emthethweni njalo lengoma ababeyihlabela ayibophisi ngoba lamapholisa abacalayo abayazi ukuthi ichoni. Ethi lamagwaliba ababelawo awephuli lungelo loluntu ngakho akusizi ukuthi idale liqhubeke ngecala. Umnumzana Pris Buche Dube owemathonsi Ncube Law Chambers nguye obemele izibotshwa lezi. Umchuchisi bekungumnumzana Tafirei Smart ovumileyo ukuba ngempela icala likhanya lingekho. Umnumzana Elvis Ncube uthi balokudana kakhulu noma icala lilahliwe sebephila njengezolo. Ethi bacela ukuhlawulwa impahla yabo edilizwe nguhulumende ngesikhathi bebathathela umhlabathi.
Hayi ngalokho okwenzakalayo lapha silesicelo esikhulu ngamasimu njoba sathathelwa amasimu lamadlelo kakhulu amasimu ngokuba kunje amanzi achithekela phansi. Kasila lapho esithembe khona ukuthi kanti le nto esasivele siyidingile thina isidilizwa kuyini singasahlonitshwa singabantu beZimbabwe.
Umnumzana David Sibanda uthi uhulumende kumele abahlawule njalo kasabaphathi njengabantu njalo nomhlabathi abawulwelayo sebesele egcekeni.
Lapha sikhuluma ngokuthathelwa iland yethu. Iland yethu siyithathelwa. Siyithathelwa nje mahlayana. Yikho lapha sifuna i-compensation. Sifuna wonke umuntu sasebenza sesizigqile sifuna compensation phakathi kweland yethu. Okukhona asisaphathwa njengabantu. Thina sithi sililwele iland yethu. Okwamakhiwa khona kuyana sokuphezwa kwamakhiwa ababekwenzile kithi. Yikho thina sifuna compensation. Sifuna konke imfanele zethu lapha sidilizele imizi akusela mizi kuqanyile incingo zamasimu lapha okumele silime khona kasikho sihlezi sigoqizandla singabantwana bezibaba
izakhamizi ezadilizelwa imizi zithi zikhangelele ukuphanyeka udaba lwazo emthethwandaba waphezulu ukuze uhulumende lenkampani yetrek ibahlawule impahla yabo ngimele istudio 7 ngisekezi ngingunompumelelo moyo
Ele Zimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqhakathekisa imisebenzi yokusakaza namuhla ele World Radio Day uzulu esithi uhulumende kumele evumele imisakazo ekhangelane lezabelo ama community radio stations Incwadi kwezokusakaza umnumzana Zenzele Ndebele uthi imisakazo yezabelo iyadingakala ngoba isipha uzulu jikelele ilizwi.
Engakutsho ukuthi ilanga lamuhla leWorld Radio Day liqakatheke kakhulu ebantwini abaningi kakhulu, especially izizalwane ze-Afrika ngoba e-Afrika iradio isalalelwa ngabantu abaningi kakhulu, especially abantu abahlala emakhaya ongelayo eminye imisakazo efana nabo-television lama-satellite. Kwesho ngisithi kona kuyadanisa ukuthi ngemva kweminyaka eyi-37 uZimbabwe wathola uzibuse silokhu singelawo ama-community radio stations eZimbabwe ngenxa yokuthi uhulumende kaRobert Mugabe uyesaba ukuthi abantu bangathola ama-community radio stations mhlawumbe abasoze bebavotele ukuthi bengene ekhethelweni olubuya kumbe abasoze bavotele njalo. So ukwenza kwahulumende lowo ukwesaba abantu ukuthi abantu bangabaleli le-voice kumbe ukuthi bangaba le ndawo lapho angabe khuluma khona into ezibahluphayo mhlawumbe bangatshintsha ingqondo zabo nxa sekufika ekhethweni.
Uhulumende kodwa engazivikela Ndebele ngokuthi isowapha amanye amankampani imisakazo yokusakaza le ama-commercial bakhona oskies labo i-FM.
I-commercial radio station ayisiyo community radio station ngoba injongo i-commercial radio station yenza imali ayisiwo umsakazi engathi ngumsakazi kaZulu ukanti i-community radio station isikhangele ukuthi ngumsakazi kaZulu oyaba usetshenziswa njalo khokhelwa nguZulu usenza intando kaZulu. So amboni ukuthi uhulumende angathi i-commercial radio station iyafanana le-community radio station kuloko kule need yokuthi khona ama-community radio stations ethole imvumo yokuthi esakaze eZimbabwe ngoba kuzanika abantu abaningi amathuba okuthi bebe semsakazweni njalo bekhulume ngezinto ezibahluphayo kumbe ezenzakala ezidakeni zabo.
Umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi kwezokusakaza sixoxela ekobulawayo.
Abantu abathathu abeZimbabwe abatholakale belecala lokungenisa ngudlu wabantwana kanye labesifazane eBotswana besiya kwele South Africa bagwetshelwe ukuyachaywa ngemvubu emhlane kasikhombisa njalo bahlawule amapula ayinkulungwane ezilithumi i-10,000 pula. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBotswana.
Umnumzana Sadien Spanda mhlangabezwa nhliziyo kanye lomthokozisi Ndlovu batholakale belecala lokungenisa abantu elizweni ongekho emthethweni. Umthethwandaba kamantshi edolobheni leFrancistown kweleBotswana njengesijeziso uthi kumele behlawule amapulazi inkulungwane ezilithumi i-10,000 pula kanye lokutshaywa ngemvubu emhlane kasikhombisa. Kodwa uma besehluleka ukuhlawula i-10,000 pula ungakadluli amalanga ayisikhombisa bazavalelwa ejele okweminyaka emibili. Abathathu laba babibanjwe ngamapholisa bengenisa abantu abalithumi lanhlanu edolobheni leFrancistown mhlaka 7 Mpalakazi nyakenye bethwele abantwana abalithumi lanye ukugoqela ingane elenyanga ezintathu labesifazane abane. Bebuzwa emthethwandaba ukuthi kungani bedalele licala bona bathi babethunywe ngabazali babantwana ukuthi babalethe South Africa kodwa bengelancwadi zokuhambisa ezama-passport. Umthethwandaba wabakhuza usithi bafaka impilo ikakhulu zengane engozini ngokuchapha umncele endaweni ezingavunyelwayo. Omunye weZimbabwe umzana Dumi Ncube uthi noma nje umthethwandaba usithi leli licala human trafficking esingisi ujwayelekile ukuthi abasebenza emazweni angamakhelwana afana leSouth Africa kanye leBotswana becela umalayitha ukuthi babuye lengani zabo.
Abantu sibahamba igoli sibe lesikhathi behlala igoli sibezama ukuthi bethathe abantwana babo basuse elizweni leZimbabwe basegoli behambe bathwalisa ngumalayitha. Umalayitha nxa sibihamba labephiphitha abantwana bedlule elizweni leBotswana ukuthi bechaphele eSouth Africa bayandisa ukubanjwa ngamapholisa kukhanye ngazathi babathumba abantwana babantu.
Abathathu laba kade becela umthethwandaba ukuthi ubazwele ungabahambisi ejele ngoba banakekela izimuli zabo njalo bebanjwa ibunzima bombumo bomnotho eZimbabwe ukuthi bangene kubhizimusi yokuhambisa abantu eGoli. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSingapore nkwele Botswana.
Umphathi ntambo wendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Malusi Gigaba lamhlanje ubhodabhode edolobheni leJohannesburg ekhulumisana lezakhamuzi kunye labo kuza kulandela udlakela oluqhamuke ngeviki edluleyo lapho okutshaywe khona abokuza kwachiswa lezindlu. Udlakela lolu belubambe kakhulu edolobheni leRosettenville lapho okutshiswe indlu zabokuza ezedlula ichumi. Udlakela lolu lubikwa luqale ngemva kokuba umeya wedolobho leJohannesburg umnumzana Herman Mashaba ekhuthaze izizalwane zakwele South Africa ukuba zixotshe abokuza. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leRosettenville umnumzana Walter Sununguli Mbongolwane ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye kunzima sibili baba ngoba sikhuluma kanje izindlu ezifika singathi shumi lambili sezishisiwe izindlu ezalaba babuya kwele Nigeria. Ukwenzakala lapha ukuthi kuqale nje kusuka ekutheni umeya lo omusha uHerman Mashaba OEDA usuke wayeba le ndlela yokukhuluma engaqondanga yokugqugquzela abantu ukuthi beqale njalo ukuthi bakhangele laba abavela ngaphandle njengabantu ababuya beletha ubugebenga, abantu ababuya beletha nje ubudlawudla obuthile. Wakwenza wajoyina amaphoyisa awemetro wahamba lapha eRosettenville waqala ukusetha abantu ebabuza amapasa izithupha kanjalo nje. Kuthe kusuka lapha abantu baqala manje ukuthi khona sibathi bona bayazi abantu abenza izinto ezingalungile emphakathini baqala bahamba bayotshisa izindlu lezo.
AbeZimbabwe ke bona sizwa kuthiwa labo sebedlela evalweni, ungasitshela ukuthi bathini bona?
Badlela evalweni kakhulu ngoba siyazi ukuthi uhlelo leli lukameya lona lanxa nje manje luthinte kwabe Nigeria kodwa nxa ubezwa bekhuluma laba abatshisa izindlu bakhuluma bathi vele bafuna ukuthi wonke umuntu owangaphandle ahambe ikakhulu abeZimbabwe nabantu eNigeria. Manje ke lokhu kwenza abantu behlalele besevalweni.
Sizwa kuthiwa lamhlanje umphathi ntambo wezenzakala ekhaya umnumzana Gigaba ube bhodabhoda ngendawo ezijeneyo khangela umonakalo owenzakeleyo. Lige lambona yini?
Ye, ufikile kahle. Ufikile ubaba uGigaba. Wakhuthaza ukuthi abantu ikakhulu laba abaphethe abantu abakhokhelayo bengakhulumi inkulumo ezizathi zisuka lapho ziguquzela abantu ukuthi benze ukuthi bathathe umthetho wokufaka ezandleni zabo. Ukhulume nje egudlisa iguma kazange waqamba umuntu ngegama kodwa ukhulume ethi yena no abantu bawazi ukuthi khona nxa bengabakhokheli into abayikhulumayo ingagcina iletha ukuthi abantu bebulawe.
Alo ke ngumnumzana Walter Sununguli Mbongolwane isizalane seZimbabwe esihlala edolobheni leRosettenville eJohannesburg ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eSouth Africa.
Live Talk namhla sixoxa ngezokusakaza ngesikhathi umhlaba wonke jikelele unanza ilanga lemsebenzi yokusakaza ele World Radio Day.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Donald Trump wele Melika ukhangelelwe ukukhulumisana ngocingo labanye bakhe bakwele Nigeria ne South Africa lamhlanje. Akwaziwa ukuthi bazakhulumisana ngaziphi indaba ngoba umongameli omutsha wele Melika akakakhulumi okuningi ngezwekazi le Africa lokhe ekuthetheyo intambo zombuso.
Umahluli womthethwandaba waphezulu kwele Kenya usunqume ukuvalelwa kwenkokheli yenhlanganiso yabodokotela abakhalala umsebenzi okuqale ngompalakazi nyakenye. Odokotela bezibhedlela zikahulumende laba bakhalaza ngeholo eliphansi kanye lesiphatho emsebenzini.
Abelinye lamabandla ezombusazwe le Transform Zimbabwe bathi bazoqhubeka bephatheka emkhankasweni yokususa ingcekeza ezitaladeni njengendlela yokulwisana lemkhuhlane ofana lowesihudo setyphoid esesibulele abambalwa eHarare. Lokhu kuza ngemva kokuhlaselwa kwabontanga ngabandlaleli ngabezanu PF ngempela viki beqhuba lomsebenzi wokubutha izibi endaweni yamavinkili emakoni eChitungwiza. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abebandla leTZT bathi injongo yabo yikwenza zihlanzeke indawo lapho kuhlala khona uZulu kwehlise ukusabalala kwegciwane elibangela lomkhuhlane wesihudo setyphoid esesibangele imfa yabantu abambalwa selokhu saqhamukayo eHarare. Esinye seziphathamandla se-TZ umnumzana Rodney Takaruza utshele intatheli zindaba ukuba baqale lomsebenzi emzini weGlenview kumaviki amathathu adluleyo.
Sibona ukuthi lathi kungcono sincedise njalo sikhangela sibili ukuthi ngokwenza kwethu lokhu i-typhoid layo izabaleka eHarare ngoba iHarare izabe i-city engelangcekeza. So siyakhangela ukuthi abantu bonke sibili basijoyine ukuthi senze i-clean up campaign le.
Ethi isimo sesikhona sesifuna ukusebenzelana ndawonye inhlangothi zonke zempilo abezombusazwe lozulu wonke weHarare elehlandla lakhe okumele alidlale ekuthini libuyele ekubeni lidolobha elihlanzekileyo njengakuqala.
Njalo njenge-Transform Zimbabwe sibona ukuthi ingcekeza sibili iyabangela ukuthi abantu bagule. Khathesi lapha eHarare abantu bayafa ngendaba ye-typhoid. I-typhoid ibangelwa ngengcekeza leyo. So njenge-Transform Zimbabwe sibona ukuthi thina kungcono ukuthi singakhangeli kuphela singakhangeli ukuthi iHarare City Council yiyo izathwala ingcekeza.
Unkosikazi Erizeti Mzimu ngomunye wabasekeli be-Transform Zimbabwe njalo esakhamuzi sakoBulawayo uqonqosele phezu kokuqakatheka kokugcina indawo lapho kuhlala khona uZulu zihlanzekile ukwenqabela ukuqhamuka kwemikhuhlane okubalisa owesihudo se-typhoid.
Into yenza ukuthi sibambane labanye ukuyenza i-cleaning. Sibona ukuthi i-typhoid isigcwele khonapha ezimbe eHarare njalo siyesabela abantwana besikolo njalo siyesabela ukuba nekholela njalo khanya ngani i-city council iyehluleka ukuthwala amabhini ngoba layo ithi ayila mali yokuthwala amabhini. So sibona ukuthi kuqakathekile ukuthi since singamaZimbabweans kungangcono sinjani sizenzele thina sisiklinele siyenze ukuthi indawo yethu lapho esihlala khona kuyo kuhlanzekile.
Kwagcizelelwa ngumsekeli kamongameli we-TZ umnumzana Reason Ngwenya ukuba kungumsebenzi wakhe wonke umuntu ukulondoloza lapho ahlala khona kuhlanzekile.
So sizama ukuthi lapha ngento lesiyenzileyo sisethe example ukuthi from today wherever abantu they are in Zimbabwe ukhangele phandle kwe-street sakubona ukuthi can you make a difference ungakwazi ukuthi ukline yini ukuthi uhlale kuklini ukuze kungangeni izifo. Lapha bakhona omunye nomunye azwe ekhuthazekile ngento esiyenzileyo ukuthi asukume naye enze something.
Abakwenzayo ethi yikuba yisibonelo esihle kwabanye kunhlangothi zonke zempilo elizweni ukuba kumele kusetshenzwe ndawonye ukulungisisa indawo lapho uZulu ahlala khona kwenza uhulumende okhona azinuka amakhwapha ngoba esebekwe ingqobe
iZimbabwe yonke, whether you are MDC or Transform Zimbabwe or whichever party you belong to, it's your neighborhood, it's your village, it's your street. Susa udoti lo, because i-typhoid isifo esikhozelwa uncleanliness. Udoti uyobiza ini i-typhoid.
Bawuqala emzini weGlenview lomsebenzi, basuka lapho baya eSt Mary's ngeviki eyalandelayo. Kuthe ngempela viki yesanda kwedlula, baya endaweni yamavinkili akumakoni eChitungwiza, lapho bahlaselwe khona ngontanga bezanupf, kwalimala abambalwa. Ontanga bezanupf laba abangathandanga ukukhulumisana lentatheli izindaba babikwa bebesemba phansi ukuba kabasoke babavumela abe-Transform Zimbabwe lamanye amabandla ezombusazwe ukuqhuba imisebenzi yalolu hlobo, ngoba bethi sebebathathela indumela yabo. Abe-TZ bona bathi abakwenzayo yikusiza ngakolunye uhlangothi ukwenza imizi ilondolozwe ihlanzekile ukwenqabela ukuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo efana lowe-typhoid le-cholera. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ngemva kweminyaka yokulwisana lomkhuba okwephulwa kwamalungelo abantu ebulenjini lokuhlukuluzwa kwabo abathi ngesiNgisi cyberbullying, uNkosazana Thando Gwinji, umqondisi wenhlanganiso yengcwethi ezingabe sifazana kwezolwazi lwemitshini yakulezi nsuku, iTech Women Zimbabwe, uthi ubudlelwano osobukhona phakathi kwenhlanganiso yakhe le nkampani yeFacebook lokhu ubuqhubeka buqina. Ubudlelwano lobo buqale kunanzeni usuku lokulwela amalungelo okusebenzisa ubulembo be-internet ngokukhululekileyo olwesefa Internet Day eminyakeni embalwa edluleyo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uMike Wobe weStudio 7 uxoxelo Nkosazana Gwinji.
I-Safer Internet Day luhlelo lapha esizama khona ukugqizelela ukuthi abantu njengoba besebenza be-online kakhulu lezi nsuku, yathola ukuthi le mpilo zethu sesiziphila online lezi nsuku, sesiphila siku-internet. Sithi siku-internet njalo kulenhlupho eziningi esishayisana nazo, thola ukuthi abanye sebehlukuluzwa yileyo internet abayisebenzisayo. So ku-Safer Internet Day siyabe sizama ukuthi kungabi khona ukuhlukuluzwa kwabantu kuma-online spaces.
Ikhasi eletech Zim elixoxisana ngendaba technology kwele Zimbabwe belisho ukuthi umhlangano wenu benisebenzisana ngalomhlangano odabukela kwele Melika owe Facebook. Ungangitshela ngamafishane ngalokudlisana okukhona phakathi ngomhlangano we Facebook?
Okay, umhlangano we Facebook umhlangano osukhulile njengoba sonke siyazi Facebook. Inhlanganiso le Facebook isibone ukuthi yona ungcono ukuthi ingabe ihlanganiso nje eletha ama products ayo ebantwini esithengiselayo kuphela ama-products ayo. Isikhethe ukuthi kungcono ukuthi layo iphatheke enhlelweni zokwenza ukuthi uZulu abe ngcono. So ethi ephatheka kanjalo kwenzeni ukuthi uZulu abe ngcono, wabe sekhanyela ukuthi hayi lathi ngapha sisebenzele ukuthi uZulu abe ngcono. So wabe sesithi no, ukwenzela ukuthi sisebenzisane kwangcono sihambisane izandla. Njengoba bona bengabe eMelika, thina sisebenza lapha eZimbabwe, sisebenza khonokho labo abahlose ukukwenza.
Ukudlisana kwenu phakathi kwenu lo mhlangano lo we-Facebook usasekhona na?
Yeah, usasekhona. Umhlangano we-Facebook ubufike kakhulu sikhuluma ngendaba ze-Safer Internet obekungene nge-Safer Internet Day. Kodwa-ke okwamanje sesikhulumisana laba be-Facebook sisengxoxweni esezingeni eliphezulu ukuthi kungapheleli khonapho, ukuthi ungathola ukuthi bebekwalutshwana abantu abebe-attende i-Safer Internet Day le. Kodwa-ke nxa sesisebenzisana sesisiya phambili ukuthi i-internet ibe safe, kungabi yinto elanga elilodwa, kodwa siqhubeke phambili nje siya nakwezinye izigaba nakwamanye ama-community.
UNkosazana Thando Gwinji ngomqondisi wenhlanganiso ye-Tech Women Zimbabwe ubekhuluma ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7.
Kwezemidlalo akhanya asele thuba elihle lokudlala esigabeni esilandelayo. Amaqembu omdlalo wenguqu amela eZimbabwe emidlalweni eyokudinga intshantshu yezwekazi lase-Africa ngemva kwemidlalo edlalwe ngempelaviki edluleyo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leCapes United libe ngujikelo bhanqalele liyo liye laseLesotho kungela elenelise ukulitshayela emambuleni emdlalweni odlalelwe khonale eLesotho ngomgqibelo. Abafana bemakepekepe bamele ilizwe kumncintiswano we-African Champions League ukuthi iqembu lengeze platinum lona limele ilizwe kumncintiswano we-CAF Confederations Cup. Iqembu lengeze platinum libe ngujikelo bhanqa 1-1 leqembu lePamplemousse laseMauritius khonale kwele-Mauritius ngensonto. Njalo intatheli zindaba ezemidlalo uNation Dlovu uthi zombili iCapes lengeze zidlale kuhle kakhulu loba nje zibe ngujikelo bhanqa.
Amaqembu ethu la amabili ayiwo asimilayo eZimbabwe emidlalweni le yase-Africa ayenze kuhle. Zingakhale iqembu elidlale lePamplemousse elengeze liyenelise ukuthi le ihlohla ngalo ukwenzela ukuthi nxa sebebuya ngayo sebasele goal advantage. La iCapes United eLesotho yebo abahlohlananga kodwa sebebuya ngapha ekhaya bayasebele advantage yehome.
Iqembu leCapes United leli liyo liyabedibene kuhlandla lakuqala eleCAF Champions League preliminary round, njalo ihlandla lesibili lizadlalwa ngempela viki elandelayo esikodlweni iHarare. Nxa lingaphumelela ukufinyelela kusigaba esilandelayo somncintiswano iqembu leCapes United lizabe lizanqikilana leleTP Mazembe elaseDemocratic Republic of Congo. Ngakwelinye icele iqembu lenkeze Platinum Stars lilePamplemousse wona abedibene kuhlandla lakuqala eleCAF Confederations Cup preliminary round, njalo ihlandla lesibili lizadlalwa ngempela viki yezayo eMondoro. Nxa lingenelisa ukudlulela phambili iqembu lenkeze Platinum lizabe lizahlangana neleCD Libolo elaseAngola kusigaba esilandelayo somncintiswano. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ata, wata, nata, prata, empty down. Empopom, empopoma, sakuti. Raspo, it's a number one, then for my tanzo cheta. Ematopo shata. Empty tumtwana, lo uminangi amtanda. Lobu seba ke, lobu funubu mutata.
Uletatu lesaku pisangale. Lesangale, uletatu lesaku pisangale.
Ula manga when I'm chita, ulomona when I'm chita, wage wambona ni chita, chela umazela ngapona mchita.
Wage wadlula umputwa, waza futi lo java, umtwana lo waye mubova izolo ngimbonelo memba weputwa.
Cheka utoge isketi,
awuchu kuchi yena usteti,
uchu kuchu mtwana usteti.
Uza discover sebuleti, ukuthi lesankaleli, liya disguise lesankaleli.
Ungazi uthi lizankaleli, ngiyalithanda izankaleli. Emjithi umntwana lo mina ngiyamthanda, lo buhle bakhe lo bufuna ukumuthatha.
Uletatu lesakuphi izankaleli, lesankaleli, uletatu lesakuphi izankaleli, lesankaleli.
Tukwana lo uminangi ya mtanda. Lobu sewa ke lobu funugu mutata.
Ulitatule sabu pisangale. Pisangale. Ulitatule sabu pisangale. Pisangale.
Manje nimbona e right, right. See the future e bright, bright. In the darkness she is my light, light. When it's cold tangy, hold her tight, tight.
Love is blind, I say you don't know that.
Ingoma kaRaspo ehamba lo esikhatha abafana abakhulayo ke abafana basedolobheni leVictoria Falls besigcibela ihlelo lwalamhlanje ngengoma ethi yona izangalele. Ntungamile.
Yebo ngwenya, singake hlukanisi khangele ebezihamba phambili.
Idale likamanje ekhezi lilahle icala lezakhamizi ezadilizelwa imizi zathathelwa lamasimu zazitshengisela ke enkambeni yamapolisa emaphisa.
EleZimbabwe limanyane lamanyama zomhlaba lamhlanje kunanzeni ilanga le World Radio Day.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje igama nguChris Gande lilale.
Lontu ngamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.